Kulamalunga awe party ye TCCC aqotshwe TCCC isebenzisa usecretary general wayo uSengezo Tshabalala. Amalunga la ahamba enkantolo esithi wona afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yayichitha lolo daba. Basebe aphila besiya eSupreme Court. Thina lo Sengezo Tshabalala njengamagqwetha ke besichallenge abantu labantu ukuthi iTCCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi ngeTCCC bephonga ukuthi ngamalunga eTCCC yona iTCCC ithulele akubancedisi. Ngakho ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lolo daba. But sebehambile eSupreme Court iyangena mhla ka 1 December. Just fast forward. iTCCC yazobuya yona isithi no iTCCC njalo ethi uSengezo kayimanzi as a member. Kodwa iTCCC leyo ebuyileyo sile problem layo. Ngoba ngumuntu othi yena uyiTCCC ebuya lencwadi athi ibhalwe ngupresident weTCCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kanti nxa incwadi leyo esithi yi-resolution ibhalwe nguChamisa, why uChamisa engabuyi enkantolo kumbe afake i-affidavit? Ngoba kuyabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa, yes, ngo-2 emini High Court yalala.
Libona luqhubeka njani udaba lolo? Lelo bufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sikubamba ngobunono obuphezulu. Challenge vele ekhona khathesi ukuthi ngubani iTCCC, ngoba iTCCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngupresident kuphela, any other person usefana nje njengesithuko ukuthi nxa kade uTCCC sokumeka ukuthi upresident athi ukuthi namhla uTCCC kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile linto le. Wonke umuntu has lost ama-positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uTshabalala. Kulezinye izindaba ezesifayiliwe sezingathi zingathi ziba lihlekana. Wonke umuntu sekwanisa ukuthi abuye athi kuSengezo lawo somember, lawo somember. Kule problem ephathini. Kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise. Ngoba kucakathekile khonoko. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe, sidila lawo. Sicabangela ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent applications siyabe sesiqede ngawo, sesidila lamasamanisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi side. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhuyana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini, kuyukuthi kule problem abantu abayaziyo efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.